ugwalo lolu lwamukelwe nguZulu ngendlela ezehlukeneyo. Iningi lincoma umsebenzi wakhe wokuzama ukulondoloza imbali yakhe kanye lelizwe leZimbabwe. Lolu gwalo ngolwesibili phakathi kwezintathu athi ufuna ukuziloba. Olwesithathu uthi uzalukhipha ngomnyaka ozayo, olwakuqala ulethule emnyakeni odluleyo. Ugwalo lolu lulandisa kakhulu ngabakhokheli belizwe abathi owayengumongameli uRobert Mugabe lomuyi umnumzana Morgan Tsvangirai. Luthinta njalo umuyi owayengumkhokheli webutho lesizwe umnumzana Solomon Mujuru. Ngalokhu uZulu usole kakhulu indlela umlobi akhetha ngayo ukuloba ngabanye abakhokheli echiya abanye. Kukanti abakhokheli abanjengomuyi umnumzana Joshua Nkomo owayekhokhela ibandla lezaphu kanye lomongameli we-People's Rainbow Coalition unkosikazi Joyce Mujuru balendima ebalulekileyo abayidlalayo embalini yelizwe kodwa abakho kulolu gwalo. Umnumzana Ambrose Sibindi obebuye emcimbini wokuphawulwa kwalolu gwalo uluncomile ethi njalo ukhuthaze abantu ikakhulu emhlubuleni weMandebeleni ukuthi babhale imbali yabo ukuze ilondwe njalo kube lolwazi oluqondileyo ngembali yabantu abakulumhlubulo.
Ngibona ngathi bukuleli kimi liqatheke kakhulu ngoba ubalansile izinto zonke ukuthi impilo empilweni ayisiyo kufunda kuphela, impilo ayisiyo ukuthi ube lomkakho lemuli yakho kuphela kodwa lusendo lonke le community. So ngokunjalo ngibona ngathi hayi thumi kimi libhukelihle esifundisi nje kodwa isifunde ngisifundileyo ukuthi asifundeni lathi njengabantu abamnyama ukuthi ke sifunde ukuthi lathi ke sibhale imbali yethu ikakhulu thina abangabi eMathebeleland.
Lolu gwalo luqukethe njalo lembali yesikhathi uMtambara esuka kwelemelika ephenduka kuzwekazi le-Afrika laseZimbabwe kuze kuyefika isikhathi esiba ngomunye wabakhokheli ngesikhathi sikahulumende womanyano. Umlobi ulandisa kabanzi ngendlela iphupho lokufumana iZimbabwe ekhululekileyo elaphunyuka abaningi. Umqondisi weShalom Trust, umfundisi Angleston Sibanda, uncome ugwalo lolu ethi lukhuthaza abatsha ukuthi bafunde bajule ezifundweni zabo ukuze benelise ukuloba ingwalo ezifana lalolu.
Okokuqala kuyakhuthaza ukubona uMtambara uProfessor ebhala kunika intshukuntshu kwabaningi abatsha ukuthi abafunde, sifunde nini sonke nilathi sibe labo sikhuchamfundo be-robotics, sibe labo sikhuchamfundo be-astrophysics, whatever, lathi sibe lolwazi.
Umnumzana Alfred Ncube olilunga le-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe uthi lokhu kuyakhuthaza ukuthi abantu besigaba seMathebeleland labo bazibhalele eyabo imbali ikakhulu ebandla lezaphu.
Nginakana ukuthi luhlelo oluhle kakhulu considering ukuthi abantu beZimbabwe kasila culture yokubhala, not necessarily as like culture, were not well published. Ungahamba kwamanye amazwe uzabona kupublishwe ingwalo ezichecheneyo, for example abo Julius Malema, o Jacob Zuma and many other politicians. So it's inspiring us ukuthi sithi lati be challenged to publish.
Usikhwica Mfundo Mdambara uthi ibhuku leli landisa ngembali yakhe ekwelemelika lalapho esuka esebuya ukuzosebenza kuzwekazi le-Afrika lokungena kwakhe kwezombusazwe. UMtambara wayengumkhokheli wecelele MDC elaxexebuka kwelikamnumzana Morgan Tsvangirai njalo wazakala ngokukhokhela izifundi ezekolitshi le-University of Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.